umnumzana Khosonya athi oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa umise phambi komthethandaba nyakenye wagejwa ngemva kokutholakala elicala lokweba kanye labanye ababili abeZimbabwe wagwetshelwa ukuyathelwa imvubu kane emhlane njengokufika umnyaka owodwa ejele kodwa lamuhla unyathi usegotshekile esebenzisa isihlalo esilamavili iwheelchair kulandela isehlakalo sokuthelwa imvubu leso ujele iStudio 7 ukuthi wazithola esome omunye umhlubulu echawe istroke ngemva kokuthelwa imvubu kwabe kuqala kwendubo zakhe njengoba elandisa
yake bacha khona umpolisi ojongile khona ngale uzwakhe izifoni ntshayo ngikhebi lomtakazi ngemva kokuthi anishaye ngachaya istroke ngaba paralyze manithatha bambisele emaselini okwe-2 days ngathi langa lokuqalela ingena ngabatshela ukuthi vele ngiyagula bayithatha izindaba yakhona so sengavuka vele ngingasakwanisa ukuhamba so bantu abahambisa esibhedlela ema-future course ngahlala khona lesibhedlela the whole day so ntambama babengithatha bengiphosele eprison so ngahlala eprison khona ngale ngasafana ngazaphakanyiswa ngingakabele wheelchair kodwa ngelilanga amabhanti ndibastrike ukuthi ngishiye wheelchair so ngathole wheelchair
uthi ngemva kokuphuma kodaba lwakhe kumaphephandaba olokuthi uhambisa uhulumende weBotswana emphethandaba edinga ukuhlawulwa izigidi zamapula amanye ale ngxenye i-4.5 million amapholisa amxosha lapho okade egcinwe khona kwenye inkamba eTlokweng duze lesigodlo iHaburoni abogatsha olubona ukungena lokuphuma kwabantu eZimbabwe le-immigration bayala kwamukela unyathi ekusimo akiso besithi uhulumente weBotswana kabone ukuthi uyelatshwa kuqala unyathi uthi khathesi kayenelisi ukuyenza noma yini egeziswa njalo ephakanyiswa uma efuna ukuya esambuzini
so isikhathi sonke ngise-prison ngiye ngachema ichubu for 4 months ngichema ichubu after that ngakhonsume recovery ichubu bankeeper so kathesi umuntu ophakanyiswayo kuye-toilet ngiyamphakanyisa uyafakwa echembeni ngomuntu engikhipha echembeni ngibisela e-wheelchair ugeza ngomuntu onika ukugeziswa
khathesi ugcine ngomunye umsamariya olozwelo esigabeni se-odi ngaphandle nje kwe-Haburoni akukabekwa ilanga lokungena kodaba lukanyathi emthethandaba kodwa amapholisa wona avika ngokuthi ukuthela imvubu yijeziso esemthethweni eBotswana ngakho akula mthetho abawephulayo ngumathini ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngesabona kwele-Botswana